Inkinga esilayo elizweni lakithi ukuthi nxa sesilungiselela ukhetho kumbe kungavele kube le nkulumo zakhetho, sesikwazi ukuthi uhulumende uyavuka kunyamazana, ahlukuluza abantu, atshaya abantu, afuna ukubulala abantu, abethusele ngendlela ezijiyeneyo. Ngiyananzelela ke mina ukuthi iCovid ngathi isiphela le migomo le kade ikhona yokuthi abantu bangenzi lokhu lalokhu yana mbonangani sizakhitshwa. Kodwa nxa ikhitshwa kukhanya kumele abantu babe sesigabeni sokuthi bayethuselwa, bahlale bethithibele besesaba uhulumende wabo. Ngenxa yokuthi lezi zikliwe ezenza lolu dlame lodlakela ngabantu abangasoze babotshwe, yikho besenelisa ukuthi benze khonokho abakwenzileyo. Ungananzelela uChina Masa laye uthe echasisa ukuchasise ngendlela nje ehleka usulu, angani uyasekela abantu laba akade belwisana lomongameli webandla le-MDC. Kulusizi, kuyayangisa, kodwa mina kakungethusi ngoba vele yiwo amadoda egugurawundi lawa. Ngeza ke babe ngabantu bokuthula namuhla, ngabantu begazi, hayi kusethusi sibili.
Umnangagwa yena ubona mhlawumbe ewalalela yini amazwi kaChamisa?
Njengoba ngihlala ngisitsho la kunhlelo ezidluleyo, angikholwa mina ukuthi umnangagwa ngumuntu olalelayo, ukuthi sesingamcebisa lo Chamisa kokukhuluma ngentembo yazikhulumela la uyakwazi ukuthi umuntu amtshelayo asomuntu ongacebiseka, asomuntu ongalalela, ikakhulu endabeni yodlame. Ngoba vele ngokwazi kwethu lubaba vele uphila ngakho, lolu dlame lusebenzela yena, lolu dlame luncedisa yena. Angikholwa-ke ukuthi angamisa udlame yena wehluleka kumisa igugu rawundi. Angikholwa-ke ukuthi usengamisa udlameni esehluleka ukuthonisisa amacala abantu abangababulali. Angikholwa-ke ukuthi usengamisa udlame kunguye yena othuma abantu labo ukuthi beyenze lokho abakwenzayo. Hhayi bezixoxela nje layo umongameli we-MDC, akukho engibona ngani kungaba yimphumela. Ngoba laba abantu vele lakudala lakudala bebehlala bethaya bebulala kungenziwa lutho. Kodwa be-opposition kunganakanelwa ukuthi ubulela umuntu, uyahamba uyepika njengabothiwa ngo-last May engahama ababheka phose 10 years bebhikela icala abangalenzanga. Kodwa abantu esibaziwe ezigabeni ukuthi babulwe uzibane nanguyani obulela umuntu, uzibanani obulela umuntu kababhiki. So kutshona ngoba bafikelwa nguhulumende. So kutshona sisithi umnangagwa namhla khona engalalela, hhayi kangikholwa, hhayi sichitha isikhathi inkokhele.